Umnangagwa wethu le amazwi la namuhla edalele ephalamende eMount Upton esethula umbiko wakhe wezomnotho, ezombusazwe lokunye owe State of the Nation Address.
Amanyathelo awathathwa yi-RBZ ayancomeka kakhulu ngoba azama ukuqinisa imali yethu, yikho ngisithi umuntu wonke nje kumele awasekele.
Umnangagwa uphinde wathi umnotho welizwe uthuthuka kahle loba nje abathengisa iZig emnkambo wensitha abesithi idola elilodwa elemelika selithenga amaZig angamashumi amane, 40 Zig. Emnkambo wemali osemthethweni lithenga amaZig angamashumi amabili lane. Esanda kwethula amazwi akhe, umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, umnumzana Mthuli Ncube, uthe izisebenzi zikahulumende zilakho ukuthola iholo elengeziweyo kulandela ukuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kweZig lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke, abantu bancediswe. Kikho ukukhangeleyo ama-civil servants, ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise kuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo yikuzama ukuthi siqinise imali yethu.
Kodwa abaphikisayo bachothoze okwethulwe ngumnangagwa besithi ubekhuluma angakwaziyo. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli selinye icele lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uthi umnangagwa usenga ezimithiyo.
Akudaba kwalutho ngoba kula nto ezaphuma. Okuqakathekileyo ikulungisa uhlupho olukhulu elizweni oluyihlupho lwe-leadership engikho esikhundleni okusemthethweni.
Ingcweti ecubungula ezomnotho njalo ekhokhela inhlanganiso eye-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi umnangagwa ukhonone ngezinto eziningi kodwa akuphumanga mgceke ukuthi indubo lezo ezikhangelane lelizwe zizalungiswa njani.
Umumo welizwe esikulo lamhlanje iZimbabwe kayikawuphumanga uchasiswa kumbe kutshengisa ukuthi ama-solutions akhona uzathathaphi futhi ngayiwaphi ama-solutions akhona.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ukwenzakala elizweni esebenza kunhlanganiso ye-The African Cause Trust, umnumzana Elton Ziki, uthi abantu akumelanga belahle ithemba ikakhulu emalini yohlobo lwe-Zig.
Indaba ze-free market economy umngameli yale kuya kwezisisa. Siyabona ukuthi izinto lezo zizanceda ukuthi iZig ibe namandla.
Ibhanga le-RBZ lawisa isisindo seZimbabwe Gold kulandela ukukhalala kwabaqondisi bamavinkili amakhulu abathi balakho ukuvala amabhizimusi abo uma uhulumende ebabamba ngamandla ukuthi bethengise impahla ngemali le. iZig yaqala ukusetshenziswa ngomabasa ngenyezi imali ezethulelwa uZulu eZimbabwe phezu kwaleyo eyake yaba semphakathini kusabusa owayengumongameli umunye uRobert Mugabe. Ama-bearers checks, ama-bond leyinye imali eyayisetshenziswa elizweni yalahlelwa khatshana ngoba yawa kakhulu isisindo. Kusukela ngomnyaka ka-2009 kwasetshenziswa idola leMelika kodwa uhulumende webandla leZANU-PF wathi akumelanga ilizwe lingabi lemali yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.